siyabonga amavela silo jonga licho nanjani mthwakazo muhle siyalambukela ku studio 7 ngomvulo mhla ka 4 ngontulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Njengamapolisa athanda ukwazisa uZulu ukuthi labo abahamba betshela abanye ngendaba yedlakela. Laba abahamba betshela abanye ngendaba yedlakela ukuthi amapolisa azababopha, njalo kulabanye abahamba bekhuluma kuma-social media njenge-WhatsApp. We invite abantu ukuthi bayenze ama-demonstrations.
Kuqhamuka udlakela eHarare kulandela ukutshengisela kwabakubhizimusi lokuthwala uZulu. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uhlaselwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane ngesikhathi edinga uncedo lwemali.
Doqathekile ukunxase ndliwe yena nxase ubele training kwalenze ndilungisise ngomfana obubela kwenza into eqathekile ukuthi usuku manjani yabona
kufa intathelizindaba elodumo uDumisani Spanda. Kwezemidlalo iqembu le Highlanders lilokho liphezu kwengalane yemiklomelo lanqanje linqotshwe ngele Chicken Inn. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhamuke udlakela eHarare namuhla amapolisa aze akhalisa impopo ngesikhathi abezimota ezithwala abantu kanye loZulu betshengisela bekhonona ngokuhlukuluzwa ngamapolisa kanye lokoma kwezinto. Kubika uMavis Gama.
Ngabaphila ngokuthengisa labo ngesikhathi betshengisela emgwaqweni uFirst Street eHarare bucwadlana lenkamba yamapolisa. Umkhokheli wenhlanganiso yeNational Vendors Association umnumzana Stan Zorwadza nguye kade ekhokhela ukutshengisela lokhu. Ezinye zezikhalazo zabo ngezokuthi bafuna umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko, umphathintambo esigabeni seMathebeleland North umnumzana Ken Matema, lo msekeli wesikhulumeli edalele ephalamende unkosikazi Mebuchi Nomona ukuba basuke emaweteleni lapho abahlala khona selokhu bakhethwa kulezo zikhundla kusukela phose iminyaka empili edluleyo. Omunye wabekade betshengisela laba uThafazi Wachiyangwa wembe phansi ethi yena labanye bakhe bazoqhubekela phambili ngalokhu kutshengisela kuze kulungisiswe isimo somnotho elizweni.
Lanto yenzeka apha ethi i-government yalapha apha eZimbabwe lanto aba ezinto bayenzayo ayikho ayizelanga.
Lokhu kutshengisela kuza ngemva kwezehlakalo ezithe zabakhona emgwaqweni oya emavuku leruwa lapho abahambisa izimota ezithwala abantu bevuke ubhova kwaqhamuka ukulwisana namapholisa bekhonona ngokwanda kwabo emgwaqweni kanye lokuba ebahlawulisa imali eziningi sikhathi sonke. Kodwa isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba utshela umhlangano lentatheli izindaba esigodlweni samapholisa i-Police General Headquarters eHarare ukuba amapholisa azojezisa kanzima wonke otholakala elomlando wokutshotshozela lokhu kutshengisela. UCharamba uthi kubotshwe abantu abedlula amathumi amathathu ekutshengiseleni kwanamhla. UCharamba wengeza ethi bayaziwa abatshotshozela lolu dlakela ngoba bethumela imibiko ngendlela zakulezi nsuku ezobulembu i-intanethi wathi bezajeziswa kanzima. Lokhu kugcizelelwe langu Chief Superintendent Paul Nyathi obekhona laye kulomhlangano lentathe lezindaba.
Njengamapolisa athanda ukwazisa uZulu ukuthi labo abahamba betshela abanye ngendaba yedlakela, laba abahamba betshela abanye ngendaba yedlakela ukuthi amapolisa azababopha, njalo kulabanye abahamba bekhuluma kuma-social media njenge-WhatsApp we invite abantu ukuthi bayenze ama-demonstrations. Amapolisa abaqhwayisa njalo ukuthi akumelanga balalele.
bekungumakhithi legundwane abahambisa izimota ezithwala uzulu emzini ebalisa iruwa ePerth Mavuku leTafara abantu bexotshanisana lamapholisa kungela mota ebivunyelwa ukungena edolobheni abemijova bethi ngoba sebekhathele ngokwenza kwamapholisa emigwaqweni behlawuliswa imali eningi kuthiwa batholakale belamacala kusenjalo imbiko ithi bekungesifanayo edolobheni leBindura uzulu ekhonona phezu kokwenzakala emabhanga lapho bevula lokuvala ngesikhathi abasifunayo befuna ukuchisa izakhiwo zikahulumende eMthunga Gore Complex kubikwa engekho obothiwe kulesi sehlakalo amapholisa eyanelise ukubaxotshanisa lanxa eke wehluleka ngaphambilini abekade betshengisela eHarare laba bebehlabela ingoma ezigcwele ukuthukuthela ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
kunjalo nje kobulawayo bekuthule lanxa amapholisa eke ahamba ngiyahamba-hamba lezinja. Izakhamizi zaleli dolobho zithi ziyakusekela ukutshengisela okwenzakale eHarare namuhla kanye lokwenzakale edolobheni leBeitbridge emngceleni ngeviki edluleyo. Zithi zikhangelele ukuthi ukutshengisela lokho kuchaphakele lakobulawayo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa ongumongameli we-Commercial Workers Union in Zimbabwe, engumabhalane njalo wabomama eZimbabwe Congress of Trade Union, uchaze ukuba okwenziwa izakhamizi zesigodlweni kuyinto enhle kakhulu ngoba abantu sebebekezele kwenela njalo uhulumende kumele azi ukuthi abantu yibo ababusayo, kumele bebalalele hathi ukubachaya.
Kuyinto enhle kakhulu sibachayela ihlombe abantu beHarare sikumelele lakhona pakobulawayo mbona ngani abantu besithule kwesikhathi eside sokuyisikhathi sokuthi sitshengisele uhulumende lo ukuthi uhulumende ngubani uhulumende ngabantu kumele abantu bakhanye ukuthi khona bakhona bayaphila sikumelele bulawayo vele sokusiphuzele
unkosikazi Grace Mathe onguchalimani wabomama kuZimbabwe Congress of Trade Union kobulawayo usekele amazwi kankosikazi Tanyanyiwa ethi amapholisa kawayekele ukuthaya abantu abatshengiselayo ngoba kulilungelo labo ukutshengisela okukusisekelo sombuso. Abantu bathi kwanele sekumele uhulumende alalele njalo umumo oseHarare kumele ufike kobulawayo.
Lithi umhloniphile uhulumende kweminyaka yonke leyi thesi sokuyisikhathi sokuthi labo besihloniphe. Veze into esizikhulumayo ngoba uhulumende ukhulumende ngabantu.
Unobhala jikelele we-People's Democratic Party kobulawayo umnumzana Bekithemba Nyathi yena uchaze ukuba ukutshengisela okuseHarare kuyinto enhle kakhulu ngoba abantu yibo asebekhethe ukutshengisela kungela bandla lezombusazwe elikukhokhelayo ethi abantu bayakhuluma uhulumende kalalele.
Ophela umuntu ongathi yena yimen lead struggling kanti abantu sebezilidela bona
esigodlweni abantu bayatshengisela besola ukuhlukuluzwa ngamapholisa emigwaqweni kodwa iningi labantu elitshengiselayo lithayiwe kabuhlungu abanye babotshwa kobulawayo lokhe kuthule noma nje kule hunga hunga lokuthi labo bazatshengisela ngolwesithathu ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Siloku sikudaba olufanayo ibandla leMDCT lithi liyakusekela kakhulu ukutshengisela okwenzakalayo njalo lithi umongameli Robert Mugabe sokumele achiye intambo zombuso ngoba sokusobala ukuthi sehlulekile. Sixoxele lo msekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo.
UZulu la yisezibonela ukuthi izani isedlulekile ukuthi ibuseleli lizwe abantu baseZimbabwe badla imbuya ngoluthi abantu sebedubeka izimali zisemabhenki azisaphumi ingabakhona ebhenki le $100 yangikhona futhi sisayithatha iyabe isiyehlile ngama-charges abe semabhenki okutshengisa ukuthi vele akusela nto esiyiphilelayo ngaphandle kokuthi yona izani kayiphumi. So uZulu usebonile ukuthi thina esasikukhuluma njengebandla le-MDC ukuthi izani ivele yehluleka sokwenzakele sokuzulu sekengisela ukuthi hayi bona kabasakufunda ukwenza izani zani ngayihambi so kuma njengebandla le MDC uzulu siyamsekela ngoba usebonile ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi izani ihambe abantu bake bahlale bake bangeni baye batshaywe ngumoya
umgabe lebandla lakhe lezanu PF libona ngani bale ndaba yini
izani yena mthetho wayo ivele kayihloniphi izulu so bona nxa bebona uzulu esenza njalo ejengisela kangaka bakubona ngazani uzulu uyadlala so kodwa kulo umnyaka akufela ukuthi uzulu uyadlala ngoba izinto zivele kazimangakuphi kuhle yebo naye bangarigama election kodwa ikonomi ayirigeki
sibone amapholisa ebhaxabula abantu kabuhlungu eHarare ekade betshengisela bebachaya ngocuku olukhulu kakhulu lithini ngelikubonileyo lani
amapholisa thina sithi emapholiseni mapholisa sizihlobo laba abantu libatshayayo izizalwane zenu ngodadewenu ngobaba benu ngonyoko ngabantu abenu lani linje liphakathi kodubo njengathi alilayo leyo mali ake liyekele ukubhacabula abantu yekelelani uhulumende wezanu usedlulekile kahambe and njalo kasivumelani lo daba lokuthi amapholisa atshaye abantu isisekelo sombuzo sasezimbabwe sinika uzulu wasezimbabwe ilungele ukuthi atshengisele nxa kule nto ayikhononayo kodwa lokhu ukuthi lina seliza kwephula isisekelo sombuso ukuthi isikathe izanu likhohle ukuthi imiholo ebhadalala izisebenzi zikahulumende zimali ezivela kuzulu ake liyekile ukutshaya ukuhlukumeza abantu ahloniphani isisekelo sombuso esipha ilungele labantu ukuthi batshengisele umahulumende wabo esehluleka ukuthi abenzele abakufunayo
uNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Okwenzakalayo Nkomo yinto ovele kwakufanele ngakudala yayenzakala kodwa kusitshengisela nje ukuthi isikhathi seze safika abantu abatshengisela khona ukukhathala ngomumo okhona elizweni. Le nhlupheko zabo abahlangana lazo jikelele eqinisweni ukuthi lanxa kusenzeka ngendlela okwenzakala ngayo uhlupho olungaba khona i-sustainability of umumo njengalo ukuthi ungaqhubekiselwa njani phambili ukwenzela ukuthi uhulumende ezano abantu baze baye bakwanisa ukuyikhupha ubanelisa ukuyikhupha embusweni yilo uhlupho olukhona khona okwenzakalayo kuyisithengiselo sokuthi hayi vele ukhophe vele belulokhe lukhona njalo luzahlala lukhona esingakwaziyo ukuthi ama-demonstrations le ukutshengisela lokhu kuzaphela nini
ukubona kuphela kumbuku ubona kusabalala ngelizwe umongameli Mgabe laye azavume ukuthiya intambo
hawu Mgabe kasozavume ukuthiya intambo ngikubona kuyinto lokhu kungaqhela kuze kufike kusibanga sokuthini ibandla libusayo lama opposition esingathi ama opposition forces baye bagcine bevumelene isinqumo abangasenza ukuthi lizwe libuswe njani ukwenzela ukuthi i-economy ibe manage kungenzeka njalo ukuthi izani yabe sinikwe ngesilungu esingathi new lease of life ngoba yikho ekufisayo umumo lo khona uvela usukunzima ulukhuli lawo abasena plan ukuthi i-economy bangayinceda ngayiphi indlela yilo uhlupho olukhona kodwa ukuphela kwangikhona angazi ukuthi kungaqhela kuye ngapi ngoba abantu bemathebeleland baba le mkhumbulo eminingi nxa kusuka lento ezinjengazonezi bayakhumbula i-cookground iphele ungakhona abantu batshaywa kakhulu yikubona kusenzakala eHarare ngoba abantu beHarare bakazi bahlangana lento ebonwa ngabantu bemathebeleland betshaywa yikho kungabangela ukuthi into le ingaqheli siye siyibone ingafiki la kubobulawayo la kwezinye
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithane. Uta ngakolunye udaba onke waba yisiphathamandla kugatsha lwabasakhulayo lokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho njalo engowebandla lezanu PF osasukayo kuleli bandla umnumzana AC Lumumba uye wazinikeza emapholiseni eHarare Central Police Station namuhla egatshwe ligqwetha lakhe umnumzana Norman Mugiyo. Ulumumba weteswa umlando wokweyisa iofisi kamongameli Mgabe ngemva kokuba ekhihlize inkalakata yenhlamba ethuka umgabe emveni kokuba ethule ibandla lakhe leViva Zimbabwe ngeviki ephelileyo. Abakunhlanganiso zabakubhizimusi lokuthwala uZulu kobulawayo babikwa bengene umhlangano phezu kodaba lokwanda kwamapholisa emigwaqweni ebathathela imali. Kuvunyelwene kulomhlangano ukuthi kuzamiswa izimota zokuthwala uZulu kusukela ngehola lesithathu aze asuke emgwaqweni lawo mapholisa. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ubikwa ehlaselwe izizalwane zeZimbabwe kwelebhilithane waze walamulelwa ngamapholisa. UChinamasa useEurope lapho aphendla khona imali. Abatshengiselayo abenhlanganiso yeZimbabwe Vigil leye Restoration of Human Rights in Zimbabwe bebetshengisela eChatham House. Intatheli zindaba eyasebenzela amaphephandaba atshiyeneyo elizweni njalo ebisisebenzela iphephandaba leSunday News umnumzana Dumisani Spanda kasekho. USpanda utholakale efile endlini yakhe kobulawayo namuhla ekuseni. Udaba lokugcina alulobileyo luphume izolo kuSunday News ehaya umuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. USpanda wasebenzela amaphepha atshiyeneyo agoqela yona iSunday News, iChronicle, iZimbabwe Mail kanye leNews Day. Wake wakhokela njalo inhlanganiso emela intatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Foster Dongozi uthi balahlekelwe intatheli zindaba ebilohlonzi.
Samukele ngokwethuka langokudana kakhulu umbiko ukuthi uSibanda utholakale etshonele lamhle kuseni emakhandeni kobulawayo. Sizamkhumbula njengeqhawe ebelimela amalungelo abasebenzi ngamandla. Sakhumbula nguye olethe izibindi lezifiso zabasebenzi kakhulu intatheli zindaba ukuze zizwisise ngamalungelo azo. Ikakhulu nxa abantu bekhuluma ukuthi indaba zeholo zingahanjiswa njani. Ngomunye wabantu abaqalisa indaba ze-trade unionism bekumela isebenzi kudala kusukela e-college. Wayekunhlanganiso yayimela amalungelo ezifundi. La nxa sisebenza sonke mina ngase-Chronicle nese-Sunday News sahlangana ku-workers committee. Yayihlanganisa njalo abantu abanjengabo Miriam Matsiwa osesaziwa njengokuthi Miriam Sibanda, lo the late Nkululeko Dube, sisebenza labo Sibanda, uSibanda lo the late Paul Nkala bekhokhela izisebenzi, yibo ababeqinisa izisebenzi emsebenzini. Ngakho-ke thina njengenhlanganiso emela intatheli yezindaba ngathi sifuna ukufikisa amazwi enduduzo kumule yakoSibanda.
Ungamchaza njengentatheli zindaba ebilohlonzi olunganani ubaba uSibanda, njalo lilahlekelwe kanganani njengentatheli zindaba?
Hayi, ulahlekelwa silahlekelwe kakhulu ngoba umuntu obethi nxa angathi uqhuba umsebenzi wakhe awuqhube kuhle. I remember esibhala ngezepolitiki ngezombangazwe wayibhala eqhuba umsebenzi wakhe ukulohlonzi kakhulu.
Umnumzana Foster Dongozi ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sikhangela ukukhalala imisebenzi okwenziwa yizisebenzi zikahulumende phezu kodaba lokungaholiswa kanye lokutshengisela kukaZulu phezu kokwehluleka kukahulumende weZANU-PF ukulungisisa umnotho oqhubeka ubhidlika ngamandla. Nga lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Namhla uZulu weMelika ukukhefu lokunanza ilanga lokuthola uzibuse kweMelika. Kule mikhosi eminingi enziwayo elizweni lonke jikelele, kodwa omkhulu ngozenziwa khonapha esigodlweni iWashington DC. Kumazi okunanza leli langa, uMongameli Barack Obama unqome abalwa impi. Kesizwe amazwi akhe.
Hi everybody. And happy 4th of July weekend. Over the past 7.5 years, it's become one of my favorite traditions. We get to celebrate our freedoms while doing what we can to honor all those who serve and sacrifice to make our freedom possible. Linjani mahlabe zulu. Ngiyalibingelela ngelifisela ilanga lika Ntulikazi elihle. Kuminyaka isikhombisa edluleyo leli belulilanga elingumkhuba engujwayeleyo kakhulu lapho isinanza khona amaqhawe azinikela ukuthi sithole inkululeko. Niyazi ukuthi lo ngumkhuba abalwa impilemuli zabo abawenza nsuku zonke kungelamkhosi omkhulu wenziwayo. Kuwo wonke amaqhawe siyalibonga.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Obama. Lokhu sikudaba olufanayo, izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika lazo zihlangene sikhuluma nje lapho ezinanza khona leli langa. Silentathele izindaba yethu uPraxedis Jeremiah osembuthwaneni lo. Kunjani PJ?
Ngiyaphila, kunjani Ntunga?
Hayi siyaphila. Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kwenzakalani khona ngapha?
Ngapha ngiseGettysburg eMaryland lapho kubuthene khona izizalwane zeZimbabwe esezihlala ngapha kudiaspora uqoqwe umbuthano lo uqoqwe ngabeZimbabwe Diaspora Network uLumbezidna. I-chapter yalabo abahlala eMaryland, eVirginia, eWest Virginia kanye leDistrict of Columbia. Babuthene nje ukuthi bananze leli khefu elelanga lenkululeko yeMelika. Lapho abeMelika abananza khona besenza imicimbicimbi ehlukeneyo, kuzaba lama-fireworks ntambama. Kodwa-ke abeZimbabwe labo bacabange ukuthi babuthane labo bayenza amawoso bagide kulabaculi abempira abamarimba abazabe bejabulisa uZulu. Kodwa-ke bacabange njalo ukuthi bapheke ukudla kwabo kwaseZimbabwe babelane labanye bajabule bendawonye.
Hayi siyabonga, isikhathi sesesidliwe ngomangoye. Siyabonga PJ.
Kulungile.
Lobe kungoPraxedis Jeremiah intatheli izindaba yethu yeStudio 7.
Kula wasangoma
umntana muya kula kula sangoma. Umanyano wamazwe aseEurope owe European Union usuphetha uhlelo lokwakha izambuzi eGwanda ngenjongo yokuthuthukisa impila kahle esigabeni lesi ngesikhathi phose ingxenye ekhulwini labantu elihlala emaphandleni lingela zambuzi lisebenzisa iganga. Kubika uNothando Sibanda.
Inhlanganiso ye-European Union iphathisana lezakuleli iMorithi wasitshaba le-Practical Action ukwakha izambuzi kanye lokuvuselela izibhorane kulesi sigaba. Umnumzana Gabriel Masunda usebenza kugatsha lwezempilakahle ekhangela ukuhlanzeka kwamanzi. Uthi indawo eziningi zelizwe azilawo umkhuba wokusebenzisa izambuzi, kungakho ugatsha lwakhe luqakathekisa ukwakhiwa kwezambuzi ngaphansi kohlelo lolu elizweni lonke jikelele.
Esizakwenza bese sisakha ama-latrine angu-15,000 for 1,500 schools, rural schools. Njalo bese sisakha amanye ama-latrines angu-15,000 for i-rural population, particularly aba-vulnerable abangeke bazenzele. Abanye bafanele bazenzele kodwa ke aba-vulnerable like the people with disabilities, child-headed families abadala siza bafaka ku 15,000.
Unkosikazi Charity Ndlovu osebenza kwezempila kahle uthi lanxa uhulumende sowaletha umuthi wokuvikela umkhuhlane wesihudo ebantwaneni i-rotavirus kumqoka ukuthi kuqakathekiswe ukuhlanzeka ukuze ingcekeza yabantu ingahlangani lamanzi okunatha. Ukusebenzisa izambuzi ezakhwe ngendlela uthi kumqoka ekuqedeni umkhuhlane wesihudo njalo uthi kukhangelwe abantwana ukuthi abadlaleli endaweni kumbe amanzi alengcekeza.
Njengoba isulu labalibuya laphana ingcekeza yonke yakhukhulwa ngamanzi ingene emfulweni kumbe emanzini abaya behleli khona abantwana bengahlalela kikho siyatholakala ukuthi kona abantwana isihudo lazo zikwanisa ukuba ziningi ngenxa yakuthi amanzi kuyaso kumele sinanzele abantwana bayathanda ukudlalisa amanzi bephinde bewanathe wona labo bengcolile ucinyelwa khonapho kunathwe njalo imikhuhlane iyatholakala futhi miningi.
Unkosazana Memory Nsingo ohlala ku-Ward 13 uthi kuqhamuka imikhuhlane yesihudo lezilonda njalo nje ngenxa yengcekeza ebangelwayo kuswelakala kwamanzi endaweni yabo.
Kuyahlupha impilo yangkhona vele iyahlupha because vele nxa usufuna amanzi kumele utravel uyedinga amanzi yenza imikhuhlane because abanye abantu bacine besidla bengagezanga izandla ngoba amanzi abenjani ekhatshana la ma-toilet. So besicela ukuthi at least amanzi nxa engaba khona.
Umnumzana Alois Vata wakulumhlubulo laye uthi imikhuhlane ilethwa yokusilela kwamanzi ngoba izibhorane zakulindawo sezigugile lazo njalo iziningi zazingagejwanga zatshona kakhulu ngoba ngesikhathi zifakwa kwakungakabi lokuguquka komkhathi osokwaba khona. Izibhorane lezi kuthi sezihlala zisifa njalo nje ngoba amanzi asekhatshana okumele ziwadonse.
Amanzi asila manzi mina since 1980 umgodi uyi-1 kithi since 1980 asila manzi. Uyazi ukuthi insimbi eziphansi ziyi-32 esizidonsa ngezandla plus ungowedipha vele yona ilayini ayila mgodi silobunzima obukhulu imizi khona pelayinini iyi-35.
Umnumzana Obadiah Slamlela yisakhamuzi ku-Ward 17 uthi inhlanganiso lezi ziyaphathisa kodwa ezinye indawo lapho okugejwa imigodi yamanzi kutholakala kungela manzi kuthi kwezinye indawo kube leziduli phansi okwenza kube nzima ukuqhuba lomsebenzi. Ithemba labo uthi lisekuthini inhlanganiso lezi zingadeli ukubasiza ngoba bengasala bengasibantu balutho.
Inkomo singabafuyi benkomo amadamu malutshwana amadamu amaningi siyaqhubeleka ngenxa yezulu elinganiki ngokufaneleyo mangathi sesithembela yona imigodi manxa kubhobo nxa siyathola abantu abagebha imigodi sikutholaka ukuthi akula manzi kuyadanisa kakhulu izakhamizi konke lezifuyo.
Abezempilakahle bathi phezu kokusilela kwezambuzi eziningi zalezo ezikhona azakhwanga ngendlela abayikhuthazayo ngoba zingaphathisi ekuvikeleni imikhuhlane. Isisekelo sombuso ku-Section 77 sithi zonke izizalwane zilelungelo lokuthola amanzi ahlanzekileyo kungakhathalekile ukuthi zihlala kuphi umango. Kule nhlelo ezijiyeneyo elizweni zokwakha izambuzi kanye lezibhorane ezigoqela iDabane Trust eGwanda North le-Red Cross Society of Zimbabwe eMaswingo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-2-0 yi-Chicken Inn emdlalweni obukhona ngempela viki. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu le-Highlanders laleli lokhu liphezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngama-26 loba nje linqotshwe nge-2-0 iqembu le-Chicken Inn ngesonto. Limpumela ithe iqembu le-Highlanders lilingene ngemiklomelo leqembu le-FC Platinum lona elinqobe le-Mutare City Rovers nge-2-1 ngesonto. Iqembu le-FC Platinum leqembu le-Chicken Inn kumele adlale umdlalo owadluliselwa phambili ngesikhathi iqembu lesizwe liphatheke kumidlalo yeCOSAFA lo mdlalo ukhona ngolwesithathu njalo uzayenza elingane lamanye amaqembu asedlale imidlalo elichumi lambili. Ekhuluma ngemva komdlalo wangesonto emagumeni ukapten weqembu leBhoso uFelix Chindungwe uthe ukudliwa kuvele kuyingxenye yomdlalo wenguqu njalo kuzamele belungisise emidlalweni yezayo. Kundawo yesithathu kule qembu leCapes United elile miklomelo engama-25 njalo elibe ngutshikilobhanqa 1-1 lele wange. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Siyabonga olivalelisayo ngentungameli Nkomo.